Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlakafu kunhlolanja 2021 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
abantu abaningi balamba abalamali abangeke njalo bakwanisa siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngkwawo
uhulumende uthi abanye bazabhatali iswa ukuze bahlatshe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus wona obulale abantu abalithumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo
abakhokheli kumele bahlale phansi bakhomisana nomlotha bahlanganisa amakhanda
ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni ibandla lezano PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo zonke lezindaba lezinye ziyalandela lanxa uZulu ebekhangelele ukuthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus mahala umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abanye bazabhataliswa nxa befuna ukuhlatshwa Uncube utshele umsakazo weZTN izolo ukuthi kulamaqembu azahlatshwa ngaphandle kwembhadalo afana labasebenza kwezempilakahle kanye labampofu. Kodwa uthe abanye bazazibhadalela. Ngeviki edluleyo umnumzana Ncube uveze ukuthi uhulumende ubeke eceleni imali engange 100 million US dollars ezathenga amajekiseni ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million. Umbiko wakhe izolo usolwe ngabantu abanengi besithi umuntu wonke kumele ahlatshwe mahala njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Izolo kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi amahlanu 150 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane eZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 33,964. Asebebhubhile bona bakhwele baya ku 1269. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Useni Spanda ongomunye wabasola ukuhlawuliswa kwabantu abafuna ijekiseni yeCOVID-19.
Uhulumende uthe ememezela ukuthi kule lockdown yesibili wasesithi phakathi kwakumemezelo lo wathi basebenza kulungisela ukuthi injection ibe khona ivaccine. Sezwa njalo lo obambe okwezimali Minister of Finance esithi yena ikhona 100 million eceleni. Ikanti njalo namhla sizwa amanye amahungahunga abantu besidayi ukhala ngani imali le ayikho sokuthiwa abantu bazibhadalele. Mbona ngani into ekukhona nalapha ukuthi uhulumende kumele athathe ubukhokheli njengoba sibona kusenzakala kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi injection ibe khona njalo nxa sikhuluma kanje sesivele sesiphuzile into kumele ngabe silungisiwe ngoba besikhangela ukumemetheka kwalomkhuhlane njalo ukuthi nxa kuzacatshwa ukuthi izikolo zivulwe amachurch avulwe ukuthi uthi lomkhuhlane umemetheka kwayo kuzaqhubekela phambili mina bembona kuqhakathekile ukuthi uhulumende ngabe uhlelo lwakhe luyacaca macha lokuthi kuyayenziwa nini linto ukuthola injection njalo ivelela ngapi njalo isikhangelisiwe yahlolisisa ukuthi ilungile ukuthi abantu bayithathe
udaba lokuthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe lijekiseni ulubona njani
sikhuluma kanje abantu abaningi abakwanisa ukuthi bathole ukudla okwekuseni kumba kwemini kumba kwantambama kule ndlala ekhona enkulu kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abantu abaningi bebephila ngokuthengisa ukuthi imali abayitholayo behle beyithathe ibe yiyo edliwayo khonapho so abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bakwanisa siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngkwawo lokhu abakutholayo abakhola akweneli ukuvinile le mali yokuthi nje umuntu agade ibhasa emsebenzini ayikwani ngakho ukuthi umuntu akhiphe imali sokuthwana uyazithengela le injection ivaccine yabifunakala amboni kuzakwaniseka bebesehluleka abantu ukuthola esingathi ngama personal protection ama mask ukuthi bethole ama sanitizer imali ibehlula abasoze babela imali e injection le umuntu angacabanga ukuthi ngiyethenga impupho kumbe ngiyebhadalela injection ngokuthi nihlabe ungangcono uzacabanga ukuyathenga impupho ngakho kumele uhulumende kube nguye ohlanganisa izimali njalo besizwile ukuthi akhona ama-vaccine aqoqwe i-Africa yonke jikelele bekhokhelwa inzalo yalapha eZimbabwe Strive Masiyo leyo khana ngani iyabe ibuyinge yamahhala ingathengiselwa abantu ikanti layo uhulumende ubethe yena ule mali ayifake eceleni isikhwama laso asifake eceleni njalo sizwile ukuthi abe-China bangani labo bayadonetha konke khonokho kumele kube gcikeni ukuze abantu bazwisise ukuthi siphiwe okungakanani iwapha ama-vaccine akhona njalo ayakwaniseka yini ukuthi abantu bayathole masinyane
bakhona abanye abathi kabafuni kuhlatshwa ngoba kabawathembi amajekiseni la ungathini ngalabo bantu
udubola ukhona ukuthi lindaba injection yama vaccine akula kuchaseselwa abantu abakuphiwayo ukuthi kuyini iyabivela ngapi njalo ke ukuthi iyenziwa kanjani sesizwile imicabango eminingi ebakhona ebulenjini ikanti njalo abanye abasikristu babecabanga ukuthi hayi kuthi ukuthi sokuyikho kuphela kwamalanga okwakhulunywe eBhayibhelini ukuthi insuku zokucina umhlaba ususiyaphela kuthi ukuthi konke khonokho kwenza ukuthi abantu besabe ngakho-ke into edingakala iqakathekileyo yukuthi ngabe abezempilo abaqeqetshileyo kulezi zinto kube yibo ababaphambili ukuchasisela abantu ukuthi linjekshini ama-vaccine la asebenza njani ayenziwe njani ukwenzela ukuthi kuchithizwe imicabango eminingi esiyethuse abantu lezi ndaba ezethusa abantu kwazakala iqiniso ukuthi ayenziwa njani nikuhamba njani njalo abanye abantu bacabanga ukuthi hayi sizabanjwa ngamandla ukuze sihlatshwe le injection konke lokhu kumele uhulumende akuchasise kube gcikene njalo-ke kuyadingakala ukuthi amabandla esikristu le nhlanganiso ezizimele zodwa ziphiwe ithuba elokukhankasa sikhuthaza abantu ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi lokhu kungabaphilisa kumise-ke lo mkhuhlane we-COVID-19
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngomnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi akhulumisane edinga isisombululo kunkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ibandla leli lenze umhlangano we-standing committee yalo izolo ebulenjini be-intanethi lidinga indlela ezingagoqela ibandla le-MDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Leli bandla libikwa likhulumisane ngobhubhane lwe-coronavirus kanye lokuthi kungenziwani ukuze kwehliswe inani lababanjwa yilomkhuhlane. Ibandla le-MDC liyingxenye yokukhulumisana okukhona le-ZANU-PF phansi komthunzi we-Poland. Kodwa ibandla likaChamisa lala ukungena kulezinkulumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube uze sizwe okunengi okwenzakale kulumhlangano.
Kuliqiniso njengokuzwa kwakho ubugxile kakhulu edabeni lokuthi abakhokheli kumele bahlale phansi bakhomisana nomlotha bahlanganisa amakhanda ukuze balethe isixazululo ekuhluphekeni kwabantwana beZimbabwe. Abakhokheli abachuwoyo ngabakhokheli bezemabandla epolitiki, ngabakhokheli bezokholo, ngabakhokheli bomdabuko, ngabakhokheli kuzimakethe, kubusiness, ngabakhokheli emphakathini nje jikelele. Bonke ubukhokheli iMDCT iyabunanzelela ukuthi bulengqobe yokuthi buhlale phansi, kucitshe lolu siba lwethendele olusenza sihlale sisilwa, kuhlalwe phansi kukhangelwe ukuthi ilizwe kambe sure singalilungisa ngayiphi indlela ukuze abantwana beZimbabwe phela labo bake bakuze ukuhlala kuhle elizweni labo. Yiyo ingxoxo ekade iqatha sibile kade ikhona ngaphandle kodaba lwe-COVID lona lolo owesivele silukhangele kuzona lezi nsuku lezinye nje indaba ezihlaziweyo.
Ube khona yini uNkosazana Thokozani Khuphe?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ongumsekeli kaMongameli webandla ubaba uDouglas Monzora achi akaphumelelanga ukuthi abe khona emhlanganweni namhlanje obubanjiwe owegatsha lwe-standing committee. Ubungumhlangano wesine ke sisuka ku-extraordinary congress, kodwa ubaba uMongameli uthembisile ukuthi uzaxhumana laye umsekeli wakhe bexoxa ngezi inye indaba zebandla ezifuna bona njengabakhokheli abakuzinga lwe-presidium ababalisa yena ubaba uMongameli uMonzora laye umama uKhuphe lo baba uMdzuri. Ngakho sithemba ukuthi mhlawumbe kumhlangano ozayo siza kuzwa ukuthi babambene baxhumene bakwanisile kubana befeze imisebenzi yebandla bendawonye. Kodwa ngokugcina ukuzwa kwethu umama uKhuphe ubephethwe nguyo wona lo mkhuhlane wombhoqazwe, njalo kulandelela ekuthini uvele ulesifo esingazange simphathe kuhle empilweni yakhe esekhensa. Siya uyabususilile kodwa ulokhe ukhangelwa ngodokotela ukuthi kubone ukuthi akukho okunye okungathatha amathuba emzimbeni wakho. Mhlawumbe yikho okumenza ukuthi athathe isikhathi sokuthi ngomva kokusila kumkhuhlane we-COVID nxa esesilile abe esephenduka ekwenzeni yonke imililingwane ephathelane lomhlangano.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ibandla le-ZANU-PF lithi lisola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ngenxa yokuthi bambalwa abavunyelwe ukuqhubeka ngomsebenzi abanye bevalile phezu komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko wethu leizolo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Kaya Moyo uthe osomabhizimusi abagila lumkhuba batshengisa ubuhwaba endaweni yokuthi bazwele abantu abathwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelana lomoyo.
Bathathe advantage ukuthi babe yibo abaluthwala bethekisa lezo zinto, babe sebekhwezela uZulu. Okuyinto lathi njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esiyesayikhangela sayihluzisisa zaphinda sakubeka sobala ukuthi khona okuyana
engani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe COVID-19 ukuthi bathi njoba kuyitheswa lutshana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala
sibona ngazantwa esikhashini esiningi ngibengubile ngithi esikhashini esiningi vele ibhizinesi ungasula kompetition lo nguye obambe ezebhizimusi ubona sokukuye ukuthi azikhethele inhlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so ungavele kusulakale umncintiswano kuba njalo kodwa nabi ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu bagcina bengasela i-option but beshise ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa eminto leyo kodwa abe singananzelela ikakhulu kangenelele edolobheni phakathi malutshwana amabhizinesi avukile kuvuliwe la amabhizinesi amakhulu vele so ngokunjalo-ke bagcina besiba lengqondo lelo ukuthi bazikhwezele santalo njengoba ke ngatho ngaphambili ngathi kakuqalisi kathezi kulokhu dawuleni yakuqale kamashi utesi utavulwa vele sokutshwani lokudalwa siphelile izinto zasezigqazwe sezisesavika ngokuthi zazichaza kuzonke amalanga zazichaza ziyaphezulu so sibona ngazantwa-ke kungavele kuthiwe kule lockdown kulabanye asebethatha i-advantage yabo khonokho bakhweza izinto kuzathi naso kuphela le lockdown izinto vele zivulele sezibiphezulu laphana wonke umuntu selandela leintengo esithe yasethwa yilabo kadibedele benika isevisi bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi baye bayekele umkhubo naloo njalo kathi okuyabe sokuphelile kuyini ngoba kathele ezimbabwe siyakunanzelela ukuthi idola lethu ngathi siqathanisa yilimelika salithedi kakhulu lalo lisikhwelile khonapho ngabo-1 nabo-2 lisuka kibo-81 sakibo-83 so akubangile ukuthi into zize zikhwele ngemali engako ngifake umzekeliso inyama silanda nje i-lockdown besiyithenga kwizindawo ngabo-270 zimdollars kusiya kubo-300 zimdollars kathesi inyama ilanda o-430 kusiya kubo-500 so khona kuyana kubona kodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abaleli ajenda esingayinanzeliyo okuthi ungavele kuthiwe kuvaliwe sebethatha i-advantage yena nakuvulwa izinto zalangaziseki sezicasa zezenze khonapha so ngezindlela sebengama-pace setters in terms of i-price ngenxa yokuthi amabhizinesi lawa ngawabantu abalempande emabandlini ngabantu abale-connection phezulu kumbe ngabantu kazala nje ngaku ngabantu kazala hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi xa kuyukuthi ngabantu abanama-connection phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi futhi
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi sokubotshwe abantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula isithupha 2615 ngenxa yokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Inkundla yeZim Live yona ithi inkampani yeGreyhound yona elamabhasi asebenzela emazweni atshiyeneyo yo agoqela eZimbabwe esuka kwele South Africa isivalwa. Amabhasi eGreyhound lawo City Liner aza kuma ukuhamba mhla ka 14 kulinyanga. Soku isikhathi senovalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi abahle be-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke linjani. Hayi, siyabonga, siyajabula kakhulu ngokufikisa iminyaka eyi-79 lisakaza. Lisinika uluju, lisinika ulwazi, lisinika imfundiso. Siswele imilomo ezinkulungwane yokulibonga. Sithi ngabe uNkulunkulu engaqhubekela phambili elinika impilo lisebenze ngendlela ebalulekileyo njengayona leli yenzayo. Siyabonga, mina ngingumoyo uSteve Elo Agwelo.
Msakazi, bengicela ukubuza ukuthi kathi ugawule sibili omuntu othwa ugawule, kathi uhlala kuliphi izwe? EZimbabwe lapha thina siphika sigqoke zethu siya i-community service, siza khamuzi. Akazi yena ukuthi umuntu wakhona noma ekhuluma ukhuluma ethabile ukuthi into zakhe zimkhambela kuhle, ukuthi kathi yena kuyini okwenzayo eZimbabwe sibili?
Ngibingelele basakazi be-Studio 7, lani balaleli be-Studio 7. Ngidokubonga ngokujabula kakhulu ngunkulunkulu othe wasinika izulu elihle lo nyaka, mhlawumbe zake siphumule indlala. Njalo ngitshaye umpululu, ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphathamandla lezi ezamasotsha ezinikwe izijezo zenwedo. Vele iBritain ibisiyiphuze kakhulu ukubanika, noma bebehamba bezitshaya iguni ukuthi bona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umhlanti wathi kababotshwe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo angiyibonga ukuthi bakhulumani. Ngiyayihalalisela Britain number one, banike gaxa futhi kubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ngilazise, hambani etsholotsho kusiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu ethengiswa ezakhamizini nothi emashophu? Emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu, ihambe ifake impuphu yakhe emalayinini abantu. Two, kulamahonda fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimila, usuke ejimila ugibele uyonda fit yepholisa i-R50 umango oyi-R20. Ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe, kulayitshe ezabo. Likubone kodwa ube susithi kuthiwa ye ziphelwane izijezo zenoto, libaqakezile ezandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7, hambani liyebona kwesiphepha lina nitatheli izindaba, liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini olalana uzwedu komtshayeli ule mpuphu umemba incharge uyithengisayo.
Lisele ukuthi lithole iminyaka emingaka li-operator kuhle njani lokho? Naye i-Studio 7 ebhaxisa phansi kwe-VOA News. Lenza umsebenzi obalulekileyo, umsebenzi omuhle kakhulu. I-news zenu azilahlangothi, kuhle njani? Nizwa amahlangothi wonke emalini maliyenza i-news, kodwa inkinga isukube lapho ukuthi i-news zenziwa ngendima ezimbili kuphela. Re batla ukutlwa batho babuwa, abantu bethetha babulabula. Indima eziningi phela azisetshenziswe, abantu bazizwe beyingxenye ye-community. Then if ezinye indimi zingakhulunywa, hayi kunenkinga-ke lapho. Yiyo le green plan ye-ZANU PF yokuthi kuphakamisa ulimi olulodwa olu ezinye indimi zingathezelwa. Kubi lokho, nina lani niyayisebenzisa linganakile. Hayi, asikhathe usibonelo, sonke isikhathi for the past 13 years from 2007 i-news siqala ngesishona kusokulandele olunye ulimi. Lokhu kwenza olunye ulimi olulandelayo lube ngathi i-second class. Uyayibona into yakhona le nto iyenzakala nama useyareport emaphoyiseni udaba lakho, umba ukhuluma nepolisa kuma-interviews. Ma ukhuluma lo limi you are regarded as a second class or second best. Uyabona, kuyafana-ke nasenyuzini mali senza kanje, faka ulimi olulodwa phambili. I-psychology yathiwa driving in people is like lolu linye ulimi second class. Kuyafana ne-national anthem, ma iqala ulinye limi sokulandela ulimi. So ngathi seyinhlas kubi lokho, into embi kakhulu. Isetshenziswa into ze-grand plan, liyayi-implimenta nante zisebenzisi ngoba ezinye system elingakunakile. Kumele liqondise lapho.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ele-North Korea lephula amalungelo oluntu ngendlela esabisayo. Inyoni zivikwa seziqede amabele kwele Cameroon ezigabeni ezingenyakatho kwelizwe. siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Itale leparlamente ele lower house livotile izolo lazipha imvumo yokupasisa imali engena ku 1.9 trillion US dollars efunwa ngumongameli Joe Biden ukuze ahlenge amabhizimusi labantu abathintwe yi-COVID-19 lanxa nje abebandla eliphikisayo elama Republicans bengafuni. Abavote bevumelana lo Biden babe ngamakhulu amabili lamachumi phose amabili 218 kwanti abangamakhulu amabili alechumi lambili 212 bavote besala. Lokhu kusho ukuthi amademokrasi asezaqhubeka ngemizamo yokupasisa imali efunwa nguBiden le engelasekelo lwamaRepublicans wona athi uhulumende kumele ahlenge abantu nge-$618 billion kuphela. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, yena othi imali efunwa nguBiden le inengi kakhulu.
Ngezethembiso zikamnumzana uBiden njengoba sengenile, efuna ukuthokozisa abantu bephathi kohlupho olungaka ngokuthi abanikeze imali ukuze bathole usizo olubuya kimo. Ngibona ngathi lokhu umnumzana uBiden lapha ufuna ukulingisela umnumzana uTrump ophuma esikhundleni, ngoba uTrump uthe ukungena kwakhe izithembiso ayezenzile ebantwini nxa singakhangelisisa wazigcwalisa. Yebo, abantu abaningi abamthandi kodwa ke asikhangele umsebenzi awenzileyo, izithembiso ayezenzayo engakangena esikhundleni, wathi singena esikhundleni wazigcwalisa, watshintsha, wengeza inani labantu abasebenzayo ngokubuyisa amankampani kumbe ngokuncedisa amankampani alapha kule kwalase-America ukuba akwazi ukwenza izinto lapha yonke into phecelezi ngesilungu sithi i-production ibe ngiyakhona lapha ekhaya, ulethile ngakho mpela. Ngakho ngibona ngathi umnumzana uBiden laye uzama ukuthi engadlulwa umnumzana, angabonakala engathi wehlulekile wedlula umnumzana uTrump njengoba la ingena athokozisa abantu. Kodwa-ke lolu sizo silunanzelele kakhulu sibili ukuthi unikeza umuntu okungamapeninyana okuthize, kahle kahle kakusikho siza ngoba nxa sephelele lawo mapeni umuntu usuka ayephi.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Angapasi lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla leZanu PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.